Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtoka zomu she ola mugela emoyeni ngolwesibili mhlaka 30 kumbimbitho 2021 ngontunga milinkomo endabeni zekuseni lamhlanje
izitolo zonke akusela isitolo esithengisa ngemali yamabhondi.
Uzulu uthi iliqiniso impiko ethulwe yiWorld Food Program ethi indlala isibhahile emadolobheni.
Abantu benkayi bathokoze kakhulu nxa bebona ke ukuthi inkokheli zebandla zilakho ukuthi zihlanganise abantu basebenze ndawonye.
Owaye ngumqoqi wenhlelo ze-MDCT umnumzana Petniko Pepe osengene ku-MDC Alliance uthi leli bandla yilo lodwa elingakhulula uZulu kumbuso weZANU-PF. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi selilobele i-United Nations Security Council licela ukuthi ingenele kudaba lweZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kulabalitshumi lasikhombisa ababanjwe lumkhuhlane. Lokhu kutsho ukuthi inani lasebebhubhile selokhe lomkhuhlane ufike kuleli sebeyinkulungwane elamakhulu amahlanu lamatshumi amabili 1520, kuthi asebetholakele belawo sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 36,839. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela i-coronavirus izolo bayinkulungwane elamakhulu amabili lamatshumi amane 1240, njalo abahlatshwe eyesibili bayinkulungwane elamakhulu amabili alamatshumi amathathu lanye 1231. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela bonke selokhe lolu hlelo luqale ngenyanga edluleyo selifike kunkulungwane ezingamatshumi phose ayisikhombisa 69,751. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezedlula kancane ezilitshumi 11,859. Inhlanganiso yeGwanda Residence Association ithi izakhamizi zakulelo dolobho zibhekane lendlala embi njengokutsho kwenhlanganiso ephathisa abalambayo iWorld Food Program, yona eveze izolo ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezimbili 2.4 million abahlala emadolobheni eZimbabwe abalambayo njalo abadinga uncedo. I-WFP ithi ukuvalwa kwelizwe lokonakala kumnotho ngokunye okubangele lolu dubo. Sixoxele sikhulumeli seGwanda Residence Association umnumzana Morveni Dube.
Abantu abaningi bathwele nzima kakhulu ngenxa yendlela abantu abathola ngayo inzuzo yabo. Iningi labantu eGwanda ikakhulu edolobheni ngabantu abaphila ngama-salaries engithi imiholo. Imiholo ekhona khathesi abantu bahola i-RTGS engathi ngama amabond kodwa nxa sesiya ezitolo izitolo zonke akusela isitolo esithengisa ngemali yamabond imali izitolo eziningi zifuna imali yangaphandle engathi yes lamarands ungathola isitolo esithengisa ngebond uzathola intengo yakhona iqansiswe kakhulu osokusenza ukuthi abantu abaningi baye emkambo wensitha bazame ukudinga amarand badame ukudinga lama US ukuze bathenge ngentengo engazani iphansi okwenza abantu bagcine sebethwala nzima kakhulu kukanti emuva ngale abantu abaningi bezihambela beSouth Africa abanye bezihambela eBotswana bekwazi ukuzithengela eMessina ePitori bahamba besazithengela abantu but ngenxa yeCOVID-19 amaborder wonke avalwa esokusenza kube nzima ukuthi abantu bakwanise ukuthi bahambe kwamanye azwe njengeSouth Africa leBotswana bezidingela ukudla osokwenza kube nzima kakhulu kukanti abaningi futhi abantu nxa ukhangele edolobheni leseGwanda kwakule misika eminingi eyayilandela umgwaqo laphana imisika leyana abantu abaningi babekwanisa ukuthi badingele abantwana ukudla babhadale izikhulu fees okwakhathi simisika lana yonke yasuswa kuklinwa laphana kulungiselwa kwakuyinto enhle sibili ukuthi kususwe idorobho libukeke kodwa uhlupho lwabakhona ukuthi ngemva kwalokho sokususiwe kusithi kuyaqaliswa ukuthi kwenziwe imisika lapho abantu abazithengise abazathengisela khona kwangena i-COVID-19 so indawo le abana abantu bonke abaswela lapho abangathengisela khona ngabantu abangasaziyo ukuthi baphila njani okusenza impilo yabo ibe nzima iningi lakhona ngabantu abanye sebengenile ukuthi bangene esitekejeni badinga igolide lapha lalapha
nxa ungalinganisa ungathi banganani abantu abadinga uncedo edolobheni leGwanda
ingathi phose iGwanda yonke ngichiye nje laba abayenza ngento zegolide ezemkute lezi yibangazane baba lenzuzo lalaba abanye abasebenza kuma non-governmental organizations abathola imali engazane ithe xaxa yize igcina ziyenza ukuthi babengazane babenganino but iningi labantu sibile edolobheni laseGwanda baphila kodwa baphila nzima bazama ukuphanda sibili njengenkuku lapho ephanda lapho ungaholelwa ngakhona amabele ezuza ngemva kwesikhathi ukuthi awasiyo impilo lana esiphila ukuthi udla ulutho olufunayo kodwa sisenza lokwana ukuthenga ukudla udle lokho okukhona ngasona leso sikhathi awusathengi ngendlela eyabufisa ngayo abantwana abasadli ngesilunga sithi thina i-balanced diet sebesidla khona lokho ukuthi okuvukileyo okudliwayo ukuthi silale sisuthi nje kuphela kodwa ukuthi ungathi wena ungadla ukudle ukudla okufuna inamhla uphinde ukudla futhi kusaza kukhanya kunzima kakhulu ukuthi lokho bakufinyelele ngoba la economy yelizwe lakithi vele ivele isiguqe ngamadolo asikwazi ukuthi izavuswa njani asikwazi ukuthi izadinga isixhoko lesinjani esizaxhokola sibe sivuke ime ngoba emuva laphambili sokukhatshana siphakathi laphakathi komkhandlo nxa sesikhangele economy yelizwe lethu leZimbabwe
Umnumzana Morveni Duve isikhulumeli senhlanganiso yeGwanda Residents Association.
Yebo 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 mthakazo muhle zimpapo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwezi connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa nabatsha ngohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku COVID-19 ele India lisanda ukupha ele Zimbabwe ijekiseni leli yohlobo lwe Covaxin vaccine zulukandaba lingakhuthwa lolu hlelo lilami u Mike Gove ngo 8 Ntambama.
Owaye ngumqoqi wenhlelo zeMDCT umnumzana Pedniko Pepe osengene kuMDC Alliance uthi leli bandla yilo lodwa elingakhulula uZulu kumbuso weZANU PF omubi. Upepe uthi wamukelwe ngenkulu injabulo ngabasekeli be-alliance emkhosini yaba uqhubele eNkayi South ngempela viki okuyisigaba ayesimela edalele parlamente. Upepe uxotshwe kweMDCT phambilini komhlangano weCongress nyakenye esetheswa icala lokusekela iMDC Alliance yona eholwa ngumnumzana Nelson Chamisa. uthi uza sebenza nzima abuyisele uzulu wenkayi wonke kwe-MDC Alliance.
Okwenzakeleyo ke bekunemhlangano ethile eyokuthi ke abantu benkayi South babambane ke ngathi ke inkayi South ngiyo umqali wesiziba ukuthi ke abantu be-MDC bamanyane. Kasicini sikhonapho kumbe ngithi mhlawumbe kanisoze ngicine khonapho, ngizasebenza kanzima ukuthi ngibambanise abantu be-MDC ikakhulu esigabeni sakithi esekumandebeleni ngoba kulapha lami engiphuma khona. Kungumlando ke wonke umuntu ukuthi akuzisise ukuthi hatshi asingakhulumi ngokuthi kulabantu abajoyina amabandla kumbe ngithi kulabantu asebengamalunga e-MDC Alliance, kodwa sikhulume ngokuthi ke abantu kabamanyane ngoba i-MDC Alliance itsho ukumanyana kwabantu.
Bakwamukele njani abe alliance khona ngapho enkayi?
Abantu benkayi bathokoze kakhulu nxa bebona ke ukuthi inkokheli zebandla zilakho ukuthi zihlanganise abantu basebenze ndawonye. Kuhlatshelwe kwasinwa kwathokoza kwakhulunyiswana ngendlela etshengisa ukuthi abantu into abayenzayo bayithakaselela. Angithi ke ngikhumbuze abalaleli ukuthi ke mina engikwenzileyo ke siqeda ukuthi kube lo khetho ngo-2018 ngabuyela ebantwini ngababuza imibuzo ikakhulu umbuzo omqoka ngokuthi bengicela ukuthi bangitshele ukuthi okwenza sinqotshwe izanu enkayi South kwini. Impendulo engayithola lapho ukuthi benziwa ukuthi ibandla ladabuka phakathi. Ngabuza njalo ukuthi ke phonxa ibandla ladabuka phakathi sasesidliwa izanu PF singakwenza njani ukuthi sikuqondise lokho. Impendulo yabasobala ukuthi abantu bathi kakuhlalwe phansi kubuyelelwane kubanjwane kusetshenzwe ndawonye. So akade kusenzakala ke ukuthi besiyafeza leso sicelo esenziwe ngabantu benkayi South. Sesifezile leso sicelo osokusele ukuthi sisebenze siye phambili silibandla elimanyeneyo.
Abe MDCT bathi gabalandaba lawe njalo bathi wena ungumuntu ongahlali kubandla linye. Namhla ku-MDCT kusasa ku-Alliance kusasa siphumile njalo.
Angithandi ukuthi ngidlale amadobhe. Abantu labo okukhuluma ngabo ngabantu abadlala amadobhe, abantu abangaqinisanga ukuthi bamela abantu njalo abantu abangaqinisanga ukuthi bafuna ukuthi izanu iphume embusweni. Sibabona mihla yonke bepraiser izanu besithi bazasebenza lezanu. Umkhokheli wabo simuzwe sekhuluma ngokuthi kona abantu bangakhulumi kube ngomnangagwa. So labo vele kangikhulumi ngabo, lokuthi bakhulume ngami angazi ukuthi bakhulumani. Kuyamangalisa ukuthi ke bona okubahluphayo nxa kuyukuthi bangixotha bahlutshwe kuyini ukuthi baze bakhulume ngohlelo engilwaziyo. But engingakutshela khona ukuthi ubazise ngakho ntungamili ukuthi babekwazi ukuthi kuzasala bonabo abathi abasondele kuzanu abakhotha umsobho wezanu yibo bazasala ezanini. Abanye bonke abantu akade beku-MDC ngizabathatha bonke ende bazamanyana kuyona leyi ibandla abathi bona ke i-MDC Alliance. Ngokwazi kwami i-MDC Alliance imela kanye yona i-MDCT abayitshontshayo abazama ukuyihambisa kuzanu. Kutemporali lokhu abazama ukukwenza ke iminyaka mbone ngani yona le mbili kaba ukhothe kakhulu umsobho wezanu basuthe ngoba ke u-2023 uzabatshengisa izibulo zenyoka.
Lo ngomnumzana Pednico Pepe oselilunga le-MDC Alliance. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi uBebe bamamukela ngezandla zombili.
I-Alliance inkulu njengobukhulu beZimbabwe. Asisiwo umbheda i-1 okumbheda nje wokuthi ungalala khona uhlugcwalise. Sile ndawo yabantu bonke abantu abathathwa ludumo lukakhuphe ecabanisa abantu lomunzura labo mathiwenga banye ama-political parties esithi ngama-flight by night political parties asebenza lo baba uMnangagwa kuPholati. Sithi hayi thungulula nini, siyazi ukuthi imdlwane ayithungululi langa linye.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Ibandla lemtwakazi Republic Party lithi selilobele inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lamazwe omhlaba agoqela ele Russia, ele France, ele Britane, licela ukuthi angenele kudaba lelibandla elithi ngolokuhlukuluzwa kwabantu bemathebelelendi nguhulumende weZANU PF. Umkhokeli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo yena othi ucatshile ngoba kulabantu abamdingayo abafuna ukumthumba kumbe ukumbulala, uthi balobele njalo umanyano we-European Union, i-United Nations Security Council, i-Commonwealth kanye lendlovukazi yakwele Bhilithane uQueen Elizabeth ngokwakhe ukuthi angenele kulolu daba. Kodwa uhulumende uya kuphika ukuthi wephula amalungelo kaZulu. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Moyo.
Indaba le abayibiza secession, thina kasiyibizi secession, siyibiza ngokuthi yi-restoration agenda kumbe according to United Nations silwela i-self-determination. Ungahamba United Nations under its declarations and charter ethi ilizwe elihlaselwe ngelinye nge-genocide, imvumo yokuqala ukuthi lehlukane naleli lizwe yindaba ye-genocide. Thina-ke njengemthwakazi njengemathebelendi siyi-number one candidate yokuthi sibenefit ekuthini sibe lizwe elizimele lodwa, ngoba iZimbabwe yasihlasela ngombhuqazwe i-genocide, ibulala abantu ababengahlomanga, abantu ababengalazikhahla. So imathebelelendi ungayikhangela ngokwayo, sisafe ama-genocide amabili, okuqala ngamakhiwa ngesikhathi bezosithumba, okwesibili ngamashona ngo-1980 labo sebephiwe umbuso yi-Britain. Kanti njalo labo abathi thina silenketha becha iGugurahundi itsha abantu ngombhuqazwe ngo-1983-87 yindaba yaqala eMiggins ekhwekhwe laphana enkabazwe okule bhoda khona eMathibeland eMnyathi. Izaphu yayile leadership yamashona oJoseph Msika, omnodawafa onzira masanga ojirira, ungababala ungabaqedwa, and omJoseph Msika babehlala kobulawayo, kodwa umbhuqazwe kawuzange ubathinte. Kuyatshengisa ukuthi inketha beshabe yenziwa yibo laba bantu beMpumalanga. Thina siyaresponda kuphela ukuthi sesilungisa ilizwe lethu, ngoba sinanzelela ukuthi asingeke saqhubeka labantu laba, ngoba umbhuqazwe futhi unjani usaqhubeka kule Cold War ekhona elizweni. Njalo kathi umuntu okuthiwa uyenza tribalism uyenza njani yena engabusi? Ngithanda ukukuveza ukuthi abantu bakithi ababekwazi ukuthi historically amazwe la amabithi, kufana lomuntu ofuna ukulima ebophe ubabhemi lenkomo. Lo muntu uyashona engalimanga, ngoba into lezombili azigaza zadonsa ndawonye esipanini. Njalo futhi okunye osikulwisayo okumele abantu baku-understand, silwisa i-1979 Grand Plan ukuthi amabhizinesi wonke emathebeleni kumele aphathwe ngamashona, ukuthi ama-church emathebeleni, ukuthi umnotho wonke emathebeleni, ukuthi kumele bazalise odadewethu labomama bethu ukuze badayiluthe igazi lethu. And konke lokhu sesikubone kwenzakala ukuthi Grand Plan iyaphila. Sisuke lapho sesilwa nale code triple X by MDC uMorgan Tsvangirai owabonga khona ubula bamaNdebele esithi yena yena wayenelisa ukuthi after 25 years umgabe senelisile ukuphinisa iMathibeland, yena waletha amashona ngo-70,000 iMathibeland azovotela iMDC. Wabuya wafaka futhi ama-councillors lama-MPs anika amabizo esiNdebeleni. Sikubonile ngo-2018 uNelson Chamisa esifakela amashona councillors kobulawayo angafika i-19. I-MRP iyakwala ke lokho, ibuye ukuzobisela ubuthwakazi kubanikazi ukuthi ilizwe lethu malibuyele kubanikazi. Inkosi sithi kasibuye emasisweni.
Sesikhangele ikusasa ye inhlelo zenu lizasifeza njani njengoba amalunga enu ebotsha, kukanti nxa kuyukuthi ucatshile lizasebenza njani?
Akula muntu ozasimisa kulolu hambo esesiluthethe. Lanxa abantu becabanga ukuthi ukusebenza kwami sokunzima ngoba ngicatshile, akunzima. Khuluma kanje ngiqeda ukubhalela i-United Nations Security Council, i-European Union, i-Commonwealth, u-Queen England, i-Britain ngokwayo, i-Russia, i-France, lamanye amazwe angamalunga e-European Union, le-SADC, le-African Union, ngibazisa ngohlupho lwethu njengabantu bakumthwakazi ukuthi sesicela amazwe omhlaba asondele eduzane azosincedisa kulolu hlupho esiphakathi kwalo, ngoba singabantu bakumthwakazi siphakathi kwe-Cold War le-Zimbabwe government. Umhlaba othi nxa ukhanyele uthi kulokuthula eZimbabwe kule independence, kodwa thina njengabantu bakumthwakazi asilakho lokhu kuthula, kasilawo le independence, njalo siqhubeka sisebenza ngendlela emangalisayo ngoba abantu bayayifuna i-MRP yonke indawo, bayayifuna emakhaya. Yikho-ke sigijima nje sisebenza lapha lalaphana. Lapho engikhona ngisaphephile, angiyi kuziveza ngitsho emapholiseni, angiyi kuziveza ebantwini abantu bafuna ukumbulala.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli weMthwakazi Republic Party. Kusenjalo amalunga aleli bandla ayisishiyagalolunye alokhu evalelwe entolongweni yekhamile emlondolozi eseteswa icala lokubangela udlakela ngesikhathi etshengisela phambi kweBulawayo Central Police Station kulinyanga. Ukuthoniswa kwamacala abo kukhangelelwe ukuqala kusukela kusasa. Amagqwetha abasolwa athi alwisa ukuthi bakhululwe ngebail. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZimlive ide kulezi gebengu ebezihlomile ezingene esikolo seGateway High School eHarare zantshontsha imali engange 250,000 US dollars. Iphephandaba leChronicle lithi abafundisi bamapostoli sebekhuthaze amalunga amasonto abo ukuthi ahlatshwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ambonani kusitudio 7 nabalaleli. Ngokukhulumayo ngudube ngibuye eGwanda la engibuya khona, kodwa ngikhuluma ngiseGoli. Ngicela ukundlulisa lesi sixwayiso ikakhulu kunesibhekise kumaphoyisa namasosha aseZimbabwe. Ngithi mina from today abafunde ukuthi abasebenzeli iZanu PF, njalo abaqhashwanga iZanu PF, baqhashwe iZimbabwe. iZimbabwe ngoye wonke umuntu oseZimbabwe. Abahlukane nokuhlukumeza amalungelo abantu becabanga ukuthi basebenzela iZanu. iZanu liqembu, iZimbabwe yizwe.
Bonani bantu bazothila njani ngezindawo. Kodwa nabangaboniyo bazoze bebone. Akula muntu ongaboniyo ukuthi umqondisi moyo ulwa kanjani. Lo muntu uyalwa abantu bakithi, and ulwela iqiniso into esemihlweni yamuntu wonke, ngoba wonke umuntu ubhekile vele ukuthi iZanu PF i-corruption idlula phambi kwamehlo abo laba bantu labo, and ngendlela alwa ngakhona ngempela ukuthi kube engathola usekelo lokuxhaso abantu bemxhase bemnikeza amandla umqondisi moyo. Yazi angazi ukuthi ngingambonga kanjani lo baba lo ngendlela nje ayenza ngakhona, and into eyenzakalayo bantu bakithi akula muntu ongayibonile. Khona sikhuluma nje kanje uMahlaba Zulu ezikolo nje into yokuqala, amashoni amangaki ezikolo, ezibhedlela amashoni amangaki, ukuzibuza ke wena ukuthi wena uzosebenza kuphi. Laba bantu nxa besuka eHarare bezosebenza emaphandleni, wena mnikazi wendawo uye kuphi? Yiwo umbuzo kumele abantu bezibuze wona ukuthi kathi bona bazosebenza kuphi.
Labo bekunga abalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Odume ngokukankasela ukulondolozwa komkhathi kwele Uganda, uVanessa Nakate seqhelise umkankaso wakhe wangena lawo ezikolo. Ukubanjwa ngamandla komfundi ongumKristu kwesinye isikolo ukuthi agqoke imvunulo yamaMuslim kwele Indonesia sokudale ukuhlokoma okukhulu. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Ukuthethwa kwecala lokubulawa konsundu uGeorge Floyd lipholisa elimhlophe kuqale izolo. Abatshutshisi batshengise ividiyo emthethwandaba eveza umsolwa osowaxotshwa umsebenzi uDerek Chauvin ebandezele uFloyd ngedolo entanyeni. UFloyd ubekhala ngokuthi kenelisi ukuphefumula waze wathula engasaphefumuli sokwedlule imizuzu eyisishiyankalombili uChauvin elokhu embandezele. Abatshutshisi bathi lobu yibufakazi obusobala obukhomba ukuthi umsolwa nguye owabulala uFloyd. Kodwa igqwetha likaChauvin likwalile lokhu lisithi uFloyd wabulawa isifo senhliziyo kanye lesidakamizwa ezatholakala emzimbeni wakhe. Ukuthethwa kwalolu daba kuyaqhubeka namuhla. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Into engayisho okwakathesi ubufakazi obubuyileyo ukuthi sizabona ukuthi layo i-defense izabuya lawaphi ama-evidence lobufakazi abalawo, ngoba bona sebekhuluma ukuthi i-chemical okudakwa okade kulo George Floyd yikho okwamlimazayo ukuthi engasaphefumuli lapho ipolisa selifake unyawo lwakhe phezu kwentamo yakhe.
Ividiyo yepolisa leli libandezele uFloyd edlalwe emthethwandaba ngabatshutshisi, ubona isiba lo mthelela bani ekuthethweni kwalolu daba?
I-video footage abayidlalileyo siyakwazi ukuthi lathi the whole summer eka 2020 yiyo eyenza ukuthi kube lodlame all over America. Abantu bekhalala ngendaba lezi ezamapolisa le-black lives jikelele. So ukudlala abakwenzileyo i-video footage, mina mbona ngathiwa it's a strategy to get the attention yama jurors, ngoba hibo abaza gcina besitshela ukuthi ipolisa laliphambanisa yini uGeorge Floyd where are wrong. So okathesi sizabona ukuthi indaba laye izahamba njani and bazayiveza kanjani. Normally ama-jurors amaningi amelela ukuthi ubufakazi bonke bubuye and they will make a determined decision. So thina njengabantu abamnyama sithi hayi ipolisa leli is wrong, but siyakwazi ukuthi umthetho walapha eAmerica many a times singahamba kuma cases amapolisa versus abantu, sibona abantu abamnyama benikwa the short end of the stick.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu uthi iliqiniso imbiko yeWorld Food Program ethi indlala isibhahile emadolobheni. Wayengumqoqi wenhlelo zeMDCT uMnumzana Abednego Pepe osengene kuMDC Alliance uthi leli bandla yilo lodwa elingakhulula uZulu kumbuso weZANU-PF omubi. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi selilobele iUnited Nations Security Council licela ukuthi ingenele kudaba lweZimbabwe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.